izikolo abantwana abaxotshiwe izikolo ngenxa yokuthi kababhadalanga school fees, ungazami ukukhuluma labo kuministry ngale phezulu kuyebe kuthiwa hhayi abantwana kabaxotshwa, kodwa phansi ngapha abantwana bexotshwa sibili ngenxa yokuthi kababhadalanga. Abantwana baningi kakhulu abantwana abaphendukiswayo sibili. Okwande ukwenzakala ukuthi okokuqala bacasa bethu babaxotshela i-school fees, kodwa kwenzakala ukuthi bathe besibabaxotshela i-school fees nazahamba njengenhlanganiso sazama ukuzwisisa ukuhamba njani. Bathi sebebonisa esikhona wasithi hhayi kawaxotshanga, abatheke abahambe bekhumbuza abazali ukuthi kule school fees ofanele sibhadale. So yindlela izikole eziningi ezizama ukudinga ukuthi hhayi zijustifye ukuxotshwa kwabantwana ngendlela ezinjani ezihlakaniphileyo.
Abazali kuyini okukhona okubancedisayo? Sesikhangela ama-school fees,
ungakhangela khonapha koBulawayo khonapha inhlanganiso yeBulawayo Progressive ifike yabhala incwadi kuminister of social welfare lakuminister of education ukuthi kaku-investigate ukuthi kathi njengoba abantwana bakoBulawayo bengayitholi imali yebhimu leyo, abaningi bakhokhangawayitholi kathi itholwa ngubani? Kodwa khonapha lakathi sikhathi sikatholi impendulo. So uzananzela ukuthi abazali nje kuphela akulo okubancedisayo. Uyakwazi la ukuthi koBulawayo amankampani amaningi avalwa, so izakhamizi eziningi ziphila ngokuthengisa. Kazile ungakuncedisa, ungazidengisa futhi lakho njalo zigibhiswa ngamakhokho wabo esithi kansile.
Akukho okunye okungabe kuncedisa abazali ngaphandle kwebhima?
Zikhona inhlelo eziningi-ningi ezivela enhlanganisweni ezehlukeneyo. Kuleyinye uhlelo olwe-econet laba abancedisa khona abazali lakho futhi sesike sakubeka futhi ukuthi hhayi ngokunakana kwethu kulabanye abatisha acina sebenefita into ofanele zibhenefitwe ngabantwana. Sabhala futhi incwadi kwe-econet ukuthi njani sicela bayi-investigate ukuthi kathi abayibo ofanele bethole into zabo bayazithola yini. Yebo, so kule ndlela eziningi-ningi ezilethwa ngamankampani ehlukeneyo, kodwa okuswelakalayo yi-monitoring ukuthi into zangkhona ziyarisha yini ama-internet beneficiaries zangkhona.